Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 11 na kunhlolanja 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane eKwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhululwe ngebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abedlula amachomi amahlanu eKwekwe izolo kulandela ukungqikilana kwebhasi yeZubcole mota encane yohlobo lweHonda Fit. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi abathathu bafele emoteni encane njalo abane bebesebhasini. Hotel ingozi yenzakale ngemva kokuba umtshayeli webhasi ezame ukuvika imota encane le kodwa wayitshaya yagiqika kathathu. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokumvumela ukuthi ahlawule imali yesibambiso ibail. UDlamini ubotshwe ngomgqibelo wamiswa edale izolo esetheswa icala lokuthengisa indawo yokwakhela indlu ayeyiphiwe yikhansili. Sekume igqwetha lakhe umnumzana Give Mom Viringi.
Sekukhuluma senze nje ubaba ungikhaya is out of custody. Icala letesayo ningathi ngamafitshane icala obithiwa i-criminal abuse of duty as a public officer. Icala abhekane lalo.
Kuthiwa wenzani kahle kahle?
Ngathi ngamafitshane kuthiwa yindaba yesitembu sakhe asitembisayo. Ngihase zomingene kakhulu kuma-details akhona ngoba indaba esecourt that ngamafitshane indaba ephuma ekuthile nawathengisa isitembu ayesiwe ikhansi.
Ulilandule yini icala kumbe uyalivuma?
Hhayi, icala uyalilandula. Uyalilandula icala.
Uphume ngemalini yebheyili?
Uphume ibheyili $1,500.
Lihle layihlawula khonapho wahle wakhululwa laye?
Yes, bese ayihlawula wakhululwa, yes.
Ekubotshweni kwakhe siyazi ukubana ubevalelwe ngempelaviki. Uthi ubephethwe kahle yini kazange ahlukuluzwe?
Hayi, akazange ahlukuluzwe. Ukuthi nje bathe bembiza epolisi watho wangifonela ngahamba la ngilabo abeathi abazange bemhlukuluze sibili bembhebhekabheka kakhulu njengomuntu laye.
Umnumzana Give Mom Viringi ligqwetha likameya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini sixoxela ekhona le efolosi. Izulu lesikhukhula lidilize imizi ebhinga lachiya abantu abedlula ikhulu lamachumi amabili bengelandawo zokuhlala. Likhukule njalo izifuyo ukudla lempahla yabantu etshiyeneyo. Izulu leli liqale ukuna ngempelaviki ladala umonakalo esenga echininga ensukwalela kwezinye indawo. Izolo kulabanye ababikwa bebelokhe bephezu kwezihlahla bemelele ukuhlengwa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dube Gospanda.
Izulu line kakhulu endaweni ehlanganisa iBhinga Center indawo ehlanganisa iManjolo, indawo ehlanganisa iSinakoma kuBonsinga leSungwane ikakhulu lezo ndawo ezimbili, izo indawo ezaffecte kakhulu lizulu. Izulu leli line okwedlula amahola angamashumi amahlanu, lingazange line, okosokwenza ukuthi khona endaweni zeSungwane, endaweni zeNsenga, endaweni zeChininga, koChief uSinakoma abantu sikhuluma kanje, basezihlahleni, abantu basezintabeni khuluma lomunye wabo nje khathesi khathesi. Osokusiba buhlungu kakhulu-ke ukuthi le-network yakhona kuleyo ndawo layo kayikho kakhulu, kodwa ayisetsheli ukuthi khona osabhuku mhlawumbe abafika ku-7 imizi kulabo osabhuku abafika ku-7 imizi eminingi kayisekho, isihambile. Njalo abantu abaningi nakathesi belokhu bedinga uncedo lokuthi besuswa kuleyo ndawo ukuze beye endaweni engani ine-service.
Nxa sikhuluma ngenani labantu lapha, sikhuluma ngabantu abaningi kanganani?
Ngibona ngani singakhuluma nje ngenani labantu abasuka mhlawumbe kubo sikise kusiyafika kubo 120 abantu abangabe babe-affected. Okuhluphe kakhulu ukuthi izisebenzi zikahulumende labancedisayo abakwanisa ukuhamba khona ngale bebengelakho abade bengakusebenzisa ukuthi beze beyefinyelela lapho kunabantu labana khona. So abantu bebesenziwa okokuthi bekhulume nabo ngokubabiza bekhatshana, bethi bekhulume bethi hayi lapha singu-11 laphana bethi hayi singu-17 kuleyani indawo bethi hayi singu-10 inani lakhona ukuthi ube lazi kahle kahle kuba nzima. Kodwa abanye kade ngikhuluma labo emafonini bebekhuluma ngokuthi hayi kule mizi sibili embalwa engasekhoyo, omunye bebala impizi ize ishike ku-12.
Singathi-ke okokudla-ke lezifuyo,
ngizwa kuthiwa khona eziningi izifuyo kazisekho, zithethwe ngamanzi, inkomo, imbuzi, inkukhu, ukudla, iziphala sezihambile. Abantu labo esikhuluma ngabo ngabantu ukuthi kathesi ngabala lutho ngaphandle kwalokho abaphume nje bekuphethe ngesikhathi sebevaleka izulu seliningi kakhulu.
Singathi pho-ke uncedo oludingakalayo ngolunjani, njalo i-CPU isifikile yini khona ngale kume njani?
Onguye ongu-acting DA okwakhathesi namapholisa abahambile bayafika kuleyo ndawo, yibo akade mbatsho ukuthi labo abasakwanisanga ukuthi befika khatshana kakhulu, bebesenza okuzwa nje umuntu ekhuluma ekhatshana ukuthi hayi lapha sivalelwe singaka ngale, bavalelwe nawo bangaka, basebephenduka ngoba kade ilanga siyatshona. So-ke osokwenzakele ukuthi i-CPU si-activatewe at provincial and national level. Bengisanda kuqeda ukukhuluma nje kathesi lo mnumzana u-Richard Moyo onguye ongu-resident minister unthembisile ukuthi khona kusasa kukhona ukuyakwenzakala. Asikhangelelanga ukuthi kungaba nama-helicopter ngoba izulu lakathesi lokhu lihlina, kodwa nje uncedo lwakuqala olufunakalayo ukuthi labo bantu besuswa lapha abakhona khona beye endaweni ekhatshana lamanzi ukwenzela ukuthi-ke sizame ukuvikela impilo zabo. Okwesibili ukuthi labo bantu nxa bethe basuswa lapho bethole indawo lapho abangahlala khona, bengikhuluma nabe-Red Cross kathesi besithi hayi nabo sebefonele ama-ofisa abaphezulu ukuze kutholakale lapho abangahlala khona bese bethola-ke indawo zokuthi bedle.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North edale lePhalamende. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa utshele inkokheli yebandla lakhe izolo eMathebeleland South emhlanganweni abawenzele eGwanda ukuthi ubunzima obukhona kwezenotho lakwezombusazwe bungaqedwa kuphela ikukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa. UChamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana labasekeli bakhe. Sixhume umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo wachazisa okunengi.
Bekungumhlangano wama-structures eMathebeleland South wonke ku-13 district. Ezesitshela ngeajende ka-2020 owakuthulayo emhlanganweni kule lamazwi adlulileyo etshela iZimbabwe yonke, sibili babuyile ngokuningi, sibe losupho nje ukuthi abanye bayehlulwela izulu ngendaba yemigwaqo ekhona izulu elisina, kodwa ngokuthanda umkhokheli wabo, ngokuthanda ukubana ibandla le-MDC liqhubeke ngomsebenzi elisokuletha inkululeko, bazile ngokuningi abantu bezolalela.
Okuyikho okumqoka okukhulunyiwe ngokuvunyelweyo kuyini ebelikhalaza ngakho njengesigaba?
Ukhulume ngakho konke ukuthi ukhetho luzayo kumele ukuthi abantu babe bazikhiphela ama-candidates. Wathola ukuthi iMasouth ivumelana lakho kakhulu, akuzanga kusuphi ukhetho oluye lwadlula. Abantu kade bezikhethela bathi yinto abayifunayo. Wasitshela ngendaba ye-dialogue, inkulumo ezikhona phakathi kwe-MDC esifisa ukubana zikhulunywa nguye umnakagwa lo nguye kodwa ngupresident wezimbabwe ukhulumisana nopresident, kube le-mediators ekhuluma mayelana nelizwe, ngoba lomunye lomunye yabona ukuthi ilizwe lifile, abantu bayahlupheka. Masouth isikhalo sakakhulu bakhalile ngokuthi president sicela usincede, abantu bayafa bebulawa yindlala, abantwana bethu bathole nzima ngabe siya e-South Africa, abaningi bathelela emifuleni, abaningi bayafa lase-South Africa. So isikhalo esibe khona phakathi kwe-Masouth kakhulu ukuthi hhayi indlala ingenile ibhokhile. So wakhuluma ubaba upresident kakhulu ngokuthi ufuna ukubana abantu bezwayo, abantu babambane phathini kakufuneka i-violence. Wakhuluma i-corruption kakhulu kuma-councillors ethu ukuthi i-corruption ku-MDC kayifuneki, zero tolerance. Njalo wakhuluma la ngama-MP futhi ukuthi nxa besiya phalamenti bahambile besiyasebenzela abantu, i-MDC kathi okula muntu oqhatshwayo, asiyo ifemu yokuqhatsha.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo, ngomgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland South, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kuza kuna izulu elinengi kobulawayo kanye lasezansi yamandebeleni namuhla. Iphephandaba leHerald lona lithi kulezigebengu ezintathu ezibotshiweyo ngecala lokudlwengula ugogo oleminyaka engu-83 kanye lokumbulala. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustudio 7, siyabonga ngethuba lesipha lona. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba okhaya ukuthi eZimbabwe sinenkinga efana nase-South Africa, estate capture, ngoba ama-allegations ama-youth e-ZANU-PF ayakubonisa ukuthi silayo le nkinga. I-government yethu isebenza namasela labosomabhizinisi abasponsa ngoba bekwazi ukuthi bathole ama-favors in return njengalokho bekusenzeka. I-South Africa inkinga yabo ibengugupta, thina ezethu inkinga lazo ziyafana. Yibona labo abefiweli abawamilling company, konke lokhu bakwenza nje ukuthola ama-favors ku-government ngoba ama-e-government inayo i-percentage. Bona laba ku-top leaders e-government banakho i-percentage obvious abayithola kulawo ma-business.
How are you on the studio 7? Linjani, lonke thina siyaphela. But igama engizitsho eyisesaba izidlamlilo zezana lezi. Ngithanda ukuphawula ngalo mdala bathi ngokugawule. Uyise umnangakhe ndiyamsapota mani. Yazela idzwenka iqiniso lomdala, yazela idzwenka kakhulu kodwa ekwazi ukuthi amasotsha ayedubula abantu ayesenzana. Uqinisile lusise ethi vele umnangakho lokuzena ugawule vele iqiniso yalizonto. Uqinisile lusisa angazi ukuthi ngalibana useduze ngalibana ngibonga ngani ngoba utshele ugawule into eseqinisweni. Hhayi umdala lo mina kangikwazi ukuthi unjani. Bese mbiya ngikhuluma ngomnangakho lokhu endega ngefuramatshina. Nguye umuntu ozasiphathela i-coronavirus yenalo muntu, limhlolisise. Bethi nxa ibuye vela kurangalele emhlolisi yabo abantu abazasiphathela imikhuhlane yona le. Liqale ukutshekha yena umnangakho yena lo lokhu ebhide zula ngefuramatshina abazasiphathela imikhuhlane.
Njani Studio 7 labalaleli? Hayi mina ngiyaphila igama uGabadela Ncube. Kawule, sicela ukuthi uma ungabe ubuzwa umbuzo uphendule umbuzo obuziwe. Ubuzwa ngolowo mama lo, ubuza kahle ndi uyakutshela futhi ukuthi amasotsha ayedubula abantu 99 ngokhetho lolya. wanopendula ama American. Kati sikolo wasifunda kukwena mtana. Inabatengi isili. Angazo tu mtonja le matepele ndufuna na mtonja ngaweso. Mundu yosifazana kuchela simple thing nje. Into ya aibona isenza gala lapo epla wayo wanopendula ama American. Ogo unye unga isiko loko. Utoka masocha haigo tauloko sakubona. Lakubona vele usenzelo hani vele kona loko utamasocha atubula bandu. Usenzelo hani utamasocha atubula bandu la mapoisi. Amasocha iwasevusa pela hapo as from Bay Bridge usiafika Victoria Falls. Amasocha la mapoisi ababe senza ama roadblock behleli bonke. Bonke betizisa abantu. Amapoisi ababe tatimale siyanika amasocha. Amasocha etweli zibhamu ngale phandle. Eceleni kwomgwaqo kulamabhuku ababhalayo bebhala izimali abazidizisa abantu konke lokho siyakwazi i-corruption yenu vele so yekani ukudlala ngathi manje.
Siyabonga msakazi, siyabonga basakazi uSinxusa. Cela ngokuzika singenisa njengoba uSinxusa ngiphakazida bakithi ngizabe nokumbuyelela isicelo ukufundisa kuqhakathekile kunakulalela. Uzulu kalufundiswe into eqondileyo, uqondiswe lungaphonguba ngokukhuluma nje. Ngiyabonga makhumalo, uDavita Khumalo, yakwazi ukwabeka ntombi yakithi, uyawabeka amagama mpela, ukukhokhela labo engqondweni. Kodwa ke, xa ukhuluma labo gawule, ngibona ngani uchaya idwala ngempama, ngoba ukhuluma lo muntu lapha aqhatshwe khona. Ozikela uqhatshwa kwakhe ekwazi ukuthi uqhatshwe impisi ugade impisi angeka yihle uzaza khuluma emhlane yehlileyo esasephezu kwayo yitsho kanti lina iMDC lina iwukhokheli bomakhumalo kanti alinamacebo amanye na elingawenza angasuzizano lakathi silimelele ukhetho lihlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu lokhu liyihlanganise impikiswano ihlanganise iphikisayo kuphela.
Laboge bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu asebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele China selisedlula amakhulu ayisificamunwemunye. Umthethwandaba wakwele Russia wethese abasolwa abayisikhombisa isigwebo sokupika okweminyaka efika amachumi amabili ngemva kokubafumana belamacala obuhlamuki. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli bazanqikelana kuma-primary elections ebandla labo azakwenzelwa eNew Hampshire namuhla. Ukhetho lolu lulandela olwakuqala abalwenzele e-Iowa ngeviki edluleyo. Abaqede behamba phambili e-Iowa ngumnumzana Pete Buttigieg ilo mnumzana Bernie Sanders. Umnumzana Joe Biden nonkosikazi Elizabeth Warren labanye kabatholanga usekelo oluyangaphi. Sibuze ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidela Ncube ukuthi ubona izalankomoni kukhetho lwanamuhla.
abantu bona laba bavele behamba phambili ubaba uSanders lo Phuthitsatsi kumbe uElizabeth Warren wesithathu ngokulandela yiba abantu esikhangelela ukuthi banqobe kodwa phela njengoba kulukhetho olungafani lalo liyano lwangale Iowa lapho okuthiwa iCaucus khona ngapha iprimary kaZulu kunzima ukuthi ube lesiqiniseko sokuthi ngempela abantu bazavota njengalokho ama polls eveza kusengavele ukuthi uBiden atholakale mhlambe senqobile kumbe omunye enjalo kumbe babe seduze duze
khona nguphi kahle kahle obona ekhethwa ngama Democrats kubana awamele kukhetho anqikilane lo Trump
ozamela ama Democrats uzaphuma kungu Sanders kumbe kungu Buttigieg kumbe kungu Elizabeth Warren kumbe kungu Joe Biden kodwa bayavela abanye ukhumbula ukuthi kukhona u Michael Bloomberg ule mali enengi uqinile kakhulu siyambona uyaqansa kuma polls kuma states la amanengi kazihluphanga ngama states la awokuqala usegijimele phambili ufakile imali enkulu kakhulu emsakazweni ukuthi aziveze azikhangise njengomuntu yena yedwa ongakwazi ukuthi anqobe uDonald Trump kanti ke kungawa uBiden kuyamkhulisa futhi kakhulu uMichael Bloomberg ngokuba usekelwa ngabantu abasesiswini abasesenta yepolitiki hayi laba bangakwesokunxele kakhulu kanti ke futhi kuqakathekile kuma Democrats ukuthi ananzelele ukuthi mhlawumbe kuzamele bavotele umuntu ozanqoba uTrump lowo muntu aso umuntu abamthandayo bangathatha kakhulu umuntu ongakwesokunxele kakhulu kazi ukunqoba uTrump ngoba siyabona i-economy yeMelika ime kahle kanti ke kulabantu abakholwa kakhulu ukuthi umuntu odingakalayo ngegumuntu onjengo uBiden kumbe uMichael Bloomberg abase senta abasesiswini sepolitiki hayi abangakwesekunxele kakhulu ngoba labantu abangakwesekunxele lanqaba abethandwa nguZulu wama Democrats ngawo sokusiza kuma independence labanye abantu abangama Republicans abadakekileyo ngokusebenza kuka Trump ongela similo ongahloniphi umthetho bangacina behlala ku Trump kulokuthi baye kuSanders ababe bemkhanye njenge socialist kanjalo
umnumzana Joe Biden yena ukhanya esadalala ngokuthola usekelo kungapi lapho bona ngani uphambanisa khona kumbe kuyini kahle kahle kumehlula
ubaba uBiden usesekhona emjahweni kakaphume kuluseselude uhambo kujwale ukuthi abantu baphume ngomva kweSuper Tuesday useselethuba ngoba uthanda ukusupportwa kakhulu ngabantu abansundu abantu abamnyama bayamthanda uBiden ngokuba bembona engumuntu onganqoba uDonald Trump kanti ke futhi wasebenza lo President Obama
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Kwezemidlalo onke waba ngunozinti weqembu lama Warriors uEnergy Murambadoro usengumqeqeshi wabonozinti beqembu leChicken Inn. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leChicken Inn liqhatshe uMurambadoro ukuba abe ngumqeqeshi wabonozinti ngemva kokuthatha wakhe umhlalaphansi ekupheleni kwesizini ye-Absa Premiership edlileyo lapha akade ngomunye wabonozinti beqembu le-AmaZulu. UMurambadoro ufikisa iminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lathoba mnembili lonyaka uthi ubevele eseqalile ukuqeqetsha wabonozinti abasakhulayo abeqembu le-AmaZulu khonale elizweni le-South Africa ngesikhathi la esadlala.
Ngesikhathi sengizathatha umhlalaphansi iqembu ebengilidlalela belivele selingifa ithuba elokusebenza labonozinti abasacathulayo yikho kuyangikho musha kangako kwezokuqeqesha bengingakatholi ithuba elokuthola izithupha ezokuba ngumqeqeshi kodwa abenhlanganiso yezifa bathi ziza kuba khona izifundo zabaqeqeshi babonozinti njalo ngizahle ngibhalise.
UMurambadoro udume kweleZimbabwe edlalela iqembu leCapes United kanye leqembu lesizwe njalo nguye obengunozinti weqembu lamaWarriors ngomnyaka ka-2004 lapho iqembu lesizwe lifinyelele khona ukuyadlala kumncintiswano weAFCON okwakuqala embalini yelizwe leZimbabwe. Lo mdlali usuke kweleZimbabwe wadlala elizweni leSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele Hellenic, ele Benoni Premier United, ele Beat Midwest Vets eMpumalanga Black Aces kanye lele AmaZulu. UMramba Doro obenguye umdlali okhethe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kwele Zimbabwe ngomnyaka ka 2003. Uke wadlala elizweni lase-Israel okwesikhatshana njalo ke kwaba lesikhathi lapho bekuthiwa ufunwa liqembu leNewcastle United lakwele England. Ukuqembu leChicken Inn uthethe indawo kaThiriwabili Sithole obenguye umqeqeshi wabonozinti eminyakeni edluleyo. Kusenjalo iqembu leChicken Inn likhangelele ukuyaphatheka kumncintiswano weNyasa Big Bullets International Bonanza ekupheleni kwayo nyale inyanga njengengxenye yamalungiselelo alo awemidlalo yalonyaka. Amanye amaqembu azaphatheka kule midlalo ngabalisa ele UD Songo elakwele Mozambique kanye lamaqembu akwele Malawi, abalisa ele B Forward Wanderers kanye leqembu eliqoqala imidlalo ele Nyasa Big Bullets. Iqembu leNyasa Big Bullets liqeqeshwa umqeqeshi wesizalwane sakwele Zimbabwe uKalisto Pasua. Lanyakenye iqembu leChicken Inn liphatheke kule midlalo, ikanti iqembu ebelivele kule Mozambique nyakenye bekungele Ferroviario di Nampula. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Sivaleke imbiko elisithumele yona kuFacebook kulo Norbert Norest Beto utwana livuka njani kuzoba lo nomaku kungwenya lawe uthi livuka njani lonke. Jonathan Sola ubuza amavuko lawe uthi amavuko bandla. Kethiwe Ncube uthi amavuko msakazi. Musa Mazibuko utwena livuka njani emsakazweni. Ubuye ukhonone lapha Mazibuko utwena uthamisa lami engathi uzahambela izindawo zonke zelizwe kodwa enkayi ngiyazi ngeke aye kwehlula sona iStudio 7. Sisizwela eGwanda every day. Siyaxolisa Mazibuko. Ngizacela inombolo zakho, kumuvakela inombolo zakho khonapha kuFacebook. Ngizakufonela sixoxe sizwe ukuthi kwini okwenzakalayo enkayi. Kuzoba lobani usonke Khumalo twena amavuko maZimbabwe amahle. Lungile inomoyo twena kwenzakala kuphi kwendawo lokhu angazi ukuthi ubuza kuphi lapha umoyo. Kuzoba lo Slibaziso Dube twena livuka njani emsakazweni. Postera diwa policy. Jesus Kuza, ihlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi ekhaya. Lami ngaze ngakukhumbula ekhaya eplamtri kubukalanga kubuhe kutitshi jagethenge. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane ekwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhulule ngemali yebail ngemva kokwenteswa icala lenkohlakalo icorruption. Kwanele Mthwakazi kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-6 kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.